Lithwana njani? Mr. Kadzeri, okwanamhlanje uhambile esibhedlela. Bekumelayo operathwa, u-admithiwe ekuseni ngama-3 bese beqedile ukumu-operatha isandla sakhe. Hawulo usebuhlungeni ulokhu engezwa kuhle, but silethemba ukuthi uzasila. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzele lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa eseselelise ukuthi ahambe, njengoba sizahamba e-court sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani. Sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi yibo abamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKhadzele athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa nalawo amapholisa amtshayileyo ukwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambe kiwo nobuhlungu ahambe kiwo. Yikho sesikwenzile, lesikhangelele ukuthi sizakwenza ngendaba kaMr. Khadzele.